Ekhuluma emthethwandaba waphezulu owe High Court, uMahloli Gwenda uthi isikhathi sokhetho sesifikile sithi kumele indaba zonke zokhetho zilungisise ngokuphangisa. Kudaba lwanamhlanje lapho amalunga awe-MDCT afuna ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho esithi alelwa lidale nomination court ngesizathu sokuthi lapho ezebhadalele indleko yokubhalisa bebonke izekhi yala ukuyamukela isithi kayila mitshina yeswipe. Igcweta le-MDCT umnumzana Lavmo Maduku ukhulume ngodaba lolu.
We will then accompany those affidavits of evidence with our own detailed legal argument.
Ibandla le-MDCT lezeki lizabeka ama-affidavits edalelwe umthethwandaba ngomvulo. Izeki izabeka amaphepha ayo ukuthi uMahluleli uzakhupha isinqumo sakhe esebenzisa lokho okuzaphuma edale.
UMaduku uqhubeke esithi uMahluleli uzasebenzisa amaphepha abo ukupha isinqumo ngodaba lolu kuvikezayo. UMaduku uthi udaba lolu soluthatha isikhathi eside esithi kumele udaba lolu luzwakale masinya. Isinqumo sodaba lolu uthi sizazwakala ngevikezayo ngolwesithathu. Ozancintisa emele ibandlaleli kobulawayo uNkosazana Nobuhle Ndiweni uthi udaba lolu luphazamisa amalungiselelo ebandlaleli.
Kakhulukazi kinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengamakhandidate bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bene-confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them. So we feel like our rights are being infringed ngokwaliswa kwethu ukuthi lathi siparticipate ekhethweni lolu.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umsekeli webandla leli obesemthethwandaba umnumzana Boas Mangamiso othi njengebandla bazachubekela phambili belwisa ukuba bavunyelwe ukuncintisa kukhetho.
Elizweni leZimbabwe vele kunjalo, kunjalo vele kumele kulwe. Ungayeki ukulwela amalungelo njengamaZimbabweans asiyindawo. So lokhu sikujwayele even ngesikhathi uPresident Tsvangirai ekhona kwakuhlala kusilwa abantu babehlale besilwa towards an election.
Kule ndaba eziningi ezisemthethwandaba ezimelele ukwahlulelwa kunomination court zamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho ngolwesithathu, idale le-High Court livumele unkosikazi Elizabeth Valerio owebandla le-United Zimbabwe Alliance uza ukuba ancintise kukhetho ngemva kokwalelwa ngabezek besala ukuthatha imbadalo ngedola leZimbabwe lama-RTGS ngesikhathi ebhalisa i-nomination court. Kunje ibandla le-CCC lilabameli balo abalitshumi lambili 12 abamelele isinqumo somthethwandaba we-electoral court kobulawayo ukuze bazi ukuba bazancintisa loba hatshi. Ukuthi oncintisa izimele umnumzana Sevia Kasukwere naye umelele isinqumo se-Supreme Court ukuze azi ukuba uzancintisa. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.